angazi ukuthi uzaqalela ngaphi. Mhlambe bazaqalisa ukukhangela indaba ye-security ngoba kulama-strike lawa lama-riots. So I suppose indaba yokuqala ukuthi abantu bebe-secure again, abantu bebuyele emsebenzini, amasotsha babuyele kuma-barracks. Kodwa indaba ye-economy leyo angazi ukuthi bazayiqala njani. So mhlambe bazabona nxa u-Minister of Finance ephendukile uMthuli Ncube from eDavos ukuthi bengayenza njani. Kodwa at least bengadila le ndaba ye-security that will resolve at least the issue leyo yokuthi abantu bebuyele emsebenzini and then bekhangele into ze-economy.
Kulabanye kubandla lezanu-PF abafana lo Mayor Watsikajikena labo Terence Mokupe abathi kulo mshoshaphansi oqhutshwa ngabanye kubandla likaMnangagwa abazama ukumsusa embusweni ulubona njani lolo daba?
It's very disappointing nxa ngizindaba leyi ngoba nxa likhumbula ngesikhathi kaMgabe satshona the last 2 years two or three years ngesikhathi kaMgabe lokhu benza kwama-factions and i-economy ayisazange ithole i-attention ukuthi bazadevelop i-economy njani. Bebesebenza kwama-factions kuphela and so kukhanya ngani sokuphendukile. Angazi ukuthi iqiniso liyiliphi khonapho ukuthi ama-factions siyazukule coast leg kulani lani. Kodwa if it is true ukuthi sokunjalo a frightening development, you know, live. But okay, and there's no smoke without fire. There's something okwenzakalayo.
Uchi lukubana kuyadingeka ukuthi uMnangagwa alungisise indaba yokuhlaliseka kwabantu andubana aye kudaba lomnotho welizwe mhlawumbe uMthuli Ncube engaphenduka. Abantu ubona belaso yini isineke leso manduna nxa sikhangela ukuhlupheka okukhona elizweni?
Isithembo sibili abantu abasela kuMnangagwa ngumuntu owangena sibili abantu bemthembile. Even abanye abaku-opposition and amanye amazwe babesithi give him a chance. Abanye went so far besithi umuntu osincere. Akusela thembo leli. I think the last 6 months uzetshengisile ukuthi sibili ngumuntu ongakwazi ukuthi bayenzani. Singakwazi ukuthi u-Minister of Finance how far is he culpable kulezo ndaba. Kodwa kukhanya ngathi abakwanisi sibili ukulungisa i-economy kuye behlula. So abantu they are losing ithembo lelo ku-team kaMnangagwa. Angazi ngxenye bazayenza i-cabinet shake-up ukutshintsha abantu including e-reserve bank omangunja laba abalethi bond note. Ingxenye bengatshintsha i-team mhlawumbe abantu bengabona ukuthi uyazama ukutshintsha izinto efaka abantu abatsha. Maybe that will bring i-confidence entsha from abantu. Kodwa kwakathesi ngi-crew ekhona leyo kathesi abantu abasela thembo sibili ukuduza kwanisa ukulungisa ama-problems ethu kathesi.
Abatshali bezimali bakwamanye amazwe bathini nxa bebona yonke inyakanyaka ingxabangxoza eyenzakalayo ekhaya, ukutshaywa kwabantu, ukudutyulwa, ukubulawa kwabantu ngamasotsha okwenzakalayo?
Ama-investor ayatshiyana. Ngathi mina ama-investor in the West kwamazwe anjengomelika e-Britain ne-France lan e-Europe bona nxa ubona ku-BBC lamanye ama-news uyabona ukuthi vele akusela thembo because ama-investor aqakathekileyo sibili they won't look twice eZimbabwe. Inkinga enkulu which they have done uMnangagwa to undermine themselves indaba ye-rule of law and sebeyisusile bayilala i-rule of law